zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-5 Mhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Uyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapholisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi election ufuze ukuthi yenze labantu abaningi behlangana bekhankasa nabantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi ubona njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesitoko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili, 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gciwane, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapolisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapolisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule, kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter amapolisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapolisa ethi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki amamask, iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga lehlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, uMnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona ukuthi abantu labo bayabeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana, njengalokho umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga ama kuyili lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuthana ungaze kudinga ukuthi kwethuse okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazibabotshwe ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapholisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana le ndlela ze-science zanamhlanje, hayi amapholisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lo?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwa i-social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolice, sebese ema-police station ngokuba ngakungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke singakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhabishi, abathengisa lokho esithi ama-small businesses, bamele bavulwe. Kungavulwa okay kuphela, kungavulwa Pick and Pay, kodwa kuvulwe lalo amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent. Abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Lemisebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
UMnumzana Efidlela Ncube lilunga lelihlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhitshwa edale lephalamende lakumakhansili zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance, inkokeli ye-MDC Thinya kanye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe nabomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ukungabi labameli kuchiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxoshwa abameli laba, kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi wokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, uMnumzana Solomon Bobhozibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic, it is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, you've set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe ngumkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, uMnumzana Ebe Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zebulenjini, i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izekhi njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezekhi uMnumza Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izekhi isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abenzeki ufuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathi layidale lephalamende kunyanga ephele ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kaziselabameli edale lephalamende ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa nguMnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kayisele imvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu kwahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokhelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibehlisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gciwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo lalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezekhi bacatha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakinye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetrol le-diesel kusukela lamhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. I-diesel isizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe yi-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngeleMelika ibe yi-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Kathesi ama-businesses kawana mali, abantu makhaza kabala mali. Angiboni ukuthi kungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, kunama-fault amaningi awezisa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business baye bengelandlela yokuthi barikhaze izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators banama-generator ngoba amandla kagetsi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangkhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esikukhangeleleyo ukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge enyayezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kweze indingo
yokuthenga ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki.
Uhulumeni aqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku petrol le diesel, engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingesa futhi petrol le diesel. Yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminingi ningi ekhona ku petrol le diesel labafutha lawa awuhambisi. So imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize mbita. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali, so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo, kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
Umnumzana Masimba Kutera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sina umbuzo kule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana nokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathi sina umbuzo lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudala leCongress kule Melika abafisa ukuba wayengumongameli uMnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancintise ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Le ncwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idala lesenethi kalisoze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole uMnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord Resistant Army enamacala edlula amathumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli wele Melika ongowesifazane wakuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyakujabulela ukwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabu elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe, ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kaMongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweleZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge Ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kukaKamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, bavele lawo maphupho ukuba afezeke. Amantombazana kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bhedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Leda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweleZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Imthathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Uthetha uthi abadlali kanye lamaqembu wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqembu okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi laseAfrica, njengoba kweleZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Tiri kubatsa watambi,
siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukubanakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeligi kweleZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019, njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe i-Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyaka enye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu akweleZimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa wathambi kuloni kuno itakuti
ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana yokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho ke kungcono ukuba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bachone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswe nguDeda uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwembe, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Insuku Zokugcina. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yimokisi. The sesisi iteiskati ike mbule mokis connection ilituli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibitwasile inyanga nangu umkokheli weqembu umokincube
uma uyindoda uyabo plana kuyaba masiki ukuthi usuphumile ku music khona esiyisikhalanga kumbesindebele bazasiza kuthi awungawonanilumaka lingaphasi nobesilele nobekhumbula futhi ukuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic babe becabanga ukuthi sewile kumbe usebro kati hhayi abesaplana
idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami kumona COVID-19 kanye lethi mama wami
Pati kufaliwe madoda ese maboda Nase skolo ene madoda batala wasakwazi ukwenzisa sala abo madoda Uliza njalo abatshebi Ama dingulu azifana kamdala Yey ndoda kwabanzima enyame ndlovu phansi rebreng Lalela usuthi ndumbalo kazi bese mhlanganeni Awu mama yati sengiyakhela ukuthi lapha ule corona mina ibingezekela corona bengicela ukuthi yethathe corona yami ekhaya ngale ugogo ezama ukuthi imask madoda
abangathanda ukuthenga idlalade ncube balithola njani
ezama inombolo yena umokisi ngokwakhe isezibadweni inombolo angazi bakamali okuze njabo 0774158867 so izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi ncube onguye okuculayo lapha bebabili ngu-0778139430
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
ngabasixhase bengathengi emaseleni labo ngabatshontshe umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima la bafana kulapha ama-members siyatrayina siyazi ukuthi sithathe eside yenzani sicompose siye-rekhoda ayi-studio zethu sikhathana siye-rekhoda kuyimali sibe sesiyenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli imali ngaba lisincedisa ngakhona lokho
uphuma-ke enkundleni umoki ncube le qembu lakhe le-mokis connection ngale
uyabona Fica com mafa. Mulher se colou na panama toda na lomuzi. Cante por funa de majote. E se colou sobre a lentana. Mulher sata e se colou. Vamos muito na majora. Vamos de majote. Njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nasiyana isibhedlela ebese sineminyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihle sifana sesiqalisile bakithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho ubaba uphuthi ukubalisa ikuthanda abantu ungazuwehle phansi kogwamagwama bazokutshela
singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba Amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.